Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela emoyeni ngenjabulo lamhlanje ngesonto kulelanga lekhisimusi mhla zimachumi mabili lanhlanu ngompalakazi 2016 nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla leMDC selikhuthaze uZulu ukuba na alungiselele ukhetho luka 2018. Njalo lamhlanje silipha ithuba linabalaleli ukuba nali bingelele izihlobo labangane. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ibandla leMDC selifisele uZulu weZimbabwe ikhefu lekhisimusi elihle lamkhuthaza njalo ukuba na alungiselele ukhetho luka 2018. Leli bandla lithi ubunzima bonke obuselizweni bubangelwe ibandla leZANU-PF njalo kumele lisuswe embusweni. Sixhume isiphathamandla saleli bandla umnumzana Bednico Bebe.
Esingakutshela abantu kumbe esingakutshela ebantwini ukuthi bakithi wonke umuntu eZimbabwe kufanele likunanzelele, likwazi, liqinise ukuthi wonke umuntu kufanele acabange ipolitiki, ngoba ipolitiki yiyo eyenza ingakusasa yakho ibe mbi kumbe ibe nhle. Kuqakathekile ukuthi ezindlini lingameleli ukuthi kuyabizwa abantu eralini kumbe kuyabizwa abantu emhlanganeni yabo MDC. Lihlezi ezindlini liyimuli, likhangele ukuthi kambe okulihluphayo kuyini, kudalwa kuyini. Kudalwa yikuthi abantu kabakhululekanga ukuthi bakhethe lokhu abakufunayo ngenxa yehulumende kamkhaya. So umnyaka lo nxa uqalisa abantu kabangela ama-resolution amatsha awukuthi hayi umnyaka nxa uqalisa sifuna ukuthi u-2018 ebuya ke siphumule ehlutheni lokuthi sibuswe ukhulu lo ofuna ukuthi afele esihlalweni. Ufuna ukufela esihlalweni nje eguga esenze njalo, uguga lelizwe leZimbabwe. Yikho namhlanje singalamali eZimbabwe esebenzisa imali yakwamanye amazwe.
Umnumzana Bednico Bebe isiphathamandla sebandla leMDC. Njengokutsho okwami ngaphambilini lilanga lekhisimusi lamhlanje sipha linabalaleli ithuba lokubingelela izihlobo labangane. Lamhlanje uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu lohlelo lwabasakhulayo kalusoze lube khona. Soku isikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya lamhlanje nje kulilanga lekhisimusi. Silomfundisi useni Sibanda. Mfundisi, ngiyakwamukela kuhlelo.
Siyabonga kakhulu, lami ngithi khisimusi enhle kubalaleli bethu.
Yikhisimusi lamhlanje usiphathelene.
Ilanga lanamhlanje lilanga liqhakathekileyo kakhulu elekhisimusi. Ngiyakholwa abanengi bezalwa bekulilanga lapho wonke umuntu olijabulelayo. Into eqhakathekileyo kakhulu namhlanje ukuthi abantu bacabange njalo babekwazi ukuthi kade indaba ikhisimusi yabakhona. Ngenxa yokuthi ngiyakhumbula ukuthi mina ngisakhula, ulutho engangilukhumbula ngekhisimusi ukuthi ngangithengela impahla ezintsha kumbe kudliwe irayisi, kubhekwe amakhekhe, kube lilanga lokujabula lokudla. Ikakhulu nalapho esasikhona emalokitshini kwakulilanga lapho sizwa iredio ikhala ilanga lonke kuze kube kusuku. Ngakho phakathi kwakho konke le njabulo, mbonani kwezinye isikhathi abantu bayakhohlwa ukuthi kathi ikhisimusi lilanga lani. Kuqakathekile ukuthi sikhumbule ukuthi ilanga lapho uNkulunkulu akhumbula khona umhlaba, ilanga lapho uNkulunkulu aziphendula khona wabuya wazenza waba ngumuntu siyakhumbula ukuthi yena uNkulunkulu mkhulu kakhulu ukuthi izulu ngokwalo uyaligcwala uyagcwala umhlaba wonke kodwa wazenza waba ngumuntu waba ngumuntu wafanana njengathi weza lapha emhlabeni ngakho lilanga liqhakathekileyo kakhulu leli
njengoba umumo umi manzonzo kangaka elizweni umfundisi ungathi balithakazelela ngemfanelo na leli langa abantu
kakhulu ngenxa yokuthi nxa ungena lapha edrobheni uyananzelela ukuthi lokho kwakusenzakala kudala ukuthi abantu bakwanise ukuba le mpahla ezintsha sokunzima ukuthi kwenzakale kodwa nenanzelela ukuthi kathesi abantu abasakukwanisi lokho ngenxa yokuthi iningi labantu liyabe licabanga ukuthi imali yokuthi ibhadalele abantwana i-school fees ikhona yini ngisho khona imali yokudla eyokuthi kumbe umuntu abhadalele amagetsi akhe kumbe umuntu ayibhadala kwo-council galayo vele layo naleyo mali ngakho imali yokuthi ayejabula-ke ngekhisimusi kuthenga impahla ezintsha kuthenga ukudla ayisekho so sibona ukudubeka kakhulu okukhona kathesi ebantwini ngike ngahamba lapha edrobheni uyabona ukuthi kule mdwendo yabantu abazama ukuthola izimali emabhanga lumnyaka kulokudubeka kakhulu empilweni zabantu mina ngifuna ukuthi njengoba namhla kulilanga lekhisimusi ikhisimusi yaletha ithemba ikhisimusi njalo yaletha ukukhululeka lenkululeko ebantwini siyakwazi ukuba ilizwi likaNkulunkulu lithi uJesu vele lona ibizo lakhe lithi Jesu lalisithi ukuthi umuntu olande ukuzosindisa abantu bakhe kutho ukuthi uNkulunkulu ulathe elinye ibala lakhe lalingu-Emmanuel uNkulunkulu ulathe ngakho kumele sikunanzelele ukuthi uNkulunkulu ukhona njalo uNkulunkulu ulathe khonapha elizweni lethu leZimbabwe
kuyigqibe ngomthandazo
namhlanje kuyikhisimusi sifuna ukuletha lo mthandazo uNkulunkulu baba sithandazela ilizwe lethu laseZimbabwe ukuba ngelanga leli lekhisimusi njengoba wena weza lapha emhlabeni ngabe uNkulunkulu ungabuya lapha elizweni lethu leZimbabwe uguqule umumo wethu uguqule indlela abantu besizwe sethu abaphila ngaso uNkulunkulu susa ubuhlungu susa ukukhathazeka kwabantu ngegama likaJesu Kristu yathandaza ukuba uNkulunkulu letha intokozo phakathi kwelizwe leZimbabwe kuzaleke into entsha into ezaletha ukuthokoza nokuba abantu bakujabulele bebekwazi ukuba wena unguNkulunkulu obusayo kuze kube naphakade amen
amen mfundisi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo siyabonga kakhulu njalo sikufisela ikhisimusi elihle
siyabonga kakhulu amen
lolobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisibanda asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo siyaqhubeka ngohlelo lapha emsakazweni weStudio 7 lapho esilipha khona ithuba lamhlanje kubana libingelele izihlobo labangane njengoba kulilanga lekhisimusi nje ecingweni lapha ngilo Innocenta Kimba itshahelidala uncube ncube ngiyakwamukela kuhlelo
ngiyabonga ukuba kukhethelweni
lithini ikhisimusi khona ngapho
hayi siyaqhuba ngekhisimusi mfowethu lapha sizama ukuthi sigizigijime lapha sikhona okufunakalayo imali zakhona yizo ezingaphumi kuhle ngoba lapha kule midwendwe emikhulu emabhenga kodwa hayi siyazama
kodwa be libatholele okuncane abantwana
ye abantwana siyabatholela khona lokhu kuncane njengoba lawo usazi ukuthi umumo mubi kodwa hhayi-ke lathi-ke sizamile-ke njengabazali ukuthi sibatholele abantwana okuncane khonoko ukuthi kona badlulise ilanga lekhisimusi
hhayi kuhle kuyabongeka encube ungathanda ukubingelela izihlobo labangane
yebo hhayi ngiyathanda kakhulu ukuthi ngibingelele izihlobo labangane labantu engisebenza labo ngathi qalisa nje ngezihlobo zami ekhaya komadabe njalo ngikhangele njalo abantu emphila labo bafowethu kobulawayo labantu njalo engisebenza labo ilizwe lonke jikelele njengomuntu osebenza nabantu bafisela ikhephu elihle ikhisimusi enhle njalo bachayele kuhle emigwaqweni babekwazi ukuthi kona hhayi ukugijima isikho ukufika sibe kumnyaka ozayo ka-2017 wabe ungumnyaka esiwukhangele kakhulu kwezimbabwe lapha ukuthi kona siphike siphilile
Yiphi ingoma ongathanda ukudlalela yona Ncube?
Hayi, ingoma ke ongangithayela yona ke namhlanje is unthayele uLavin Scandal oka Solomon School.
Aha, yalandela ingoma yakho Ncube. Siyabonga ngokuba kuhlelo liqedise kuhle ikhisimusi.
Siyabonga mfowethu.
But when she said she'd marry me, but now she is gone. But now she is gone. She's gone, she's gone, she's gone. She broke my heart for another guy, and she broke my heart for information has been leaking so far.
Love and Scandal, Ja Solo, ingoma gamui u Solomon Skhuza ehlabela kamnandi. Ingoma esishayeleke u Innocent Ncube.
We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.
iStudio 7 ngumsakazo wakho.
Ngiphethe incwadi lapha evela kumlaleli othi yena ngiqala ngokubingelela lina basakazi beStudio 7. Siyabonga mlaleli. Uyaqhubeka uthi bese ngisiya ekhaya eMatobo. Ngibingelele izihlobo zami zonke labazali esigabeni semajayimbe. Yimi umthulisi Dayisaka Dube. Ingoma ngicela indolwane super sounds bakhuzeni. Nansi ingoma yakho umthulisi Dayisaka Dube, bakhuzeni indolwane super sounds. bazwazi kuzani bana musiba diye bubava lingafundisa abantwana ubusela bazali njalo lingabaqhuquzeli mabe jontsha kusho indolwane super sounds ithi bakuzeni ingoma esishayele umthulisi dube ijaha lemato. Ngiphethe incwadi njalo evela kumlaleli lapha uTalent Moyo othi yena ngibulisa amajita ami aseGoli eMzantsi Afrika phela uThemba loNathaniel. Ingoma kusho uTalent uthi yena ngicela uChitekete. Nansi ingoma yakho Talent Chitekete Leonard Msorwenyo Kadembo. Siqhubeka ngohlelo sihlobo esithandekayo sikwejisa sisonke nikhonapha emsakazweni wenu umsakazo weStudio 7. Lamhlanje sithakazelela ilanga leKhisimusi. Kobulawayo komfazi uShine Doda lidlale njani khona ngapho eCholocho enkabazwe enkayi eKezi emanama Gwanda likaye bathu bamudimu eGwanda eBaitbridge. Ebinga linjani sihlobo zami pramu kutichi munjani amazangu kuma chinge kuna boba tetenini kuma lopa kuna boba sekulu kama ngubo kainkwedo kuna mena tate mangwenya na miha ndo budaba swazi bangu neba nungna bangu ba sekulu bose ndo mudamani maitini Khisimusi kahingwe kubambazi gambimba kunabo mokis nabo diva dube bango nkololwa japi kotini mwanedo imdaka sima zwangu maitini maidla chini. Sagazo ngoenu slobo zami si kwalisa si sonke ni konapa go Studio 7. Ngihamba njalo labafana be cholocho la mslanje abe tule idlalate labo elile si hloko esithi iteluga. Ngilpete sandlen manje. Ngilelunga la leliqembo o Thamsanqa Sibanda. Akucho lapha Sibanda ngedlalatelenu lesithathu leli isihloko salo sithi iteluka kuyini elikhuluma ngakho njalo ezinye ingoma zithini
ideluka lapho esikhuluma khona ngomuntu wasuke ethembisile kubana uzahamba esebenza enza izimanga kodwa ithe sihambile wasebenza wadliwa zindinduma then utrack 2 yakhona ethi imfundo lapho esifundisa sikhuthaza abantwana ukubana imfundo inhle mabangathi befunda bejakho uthi imfundo befuna ukuyasebenza bona bengafundanga then utrack 3 ithi kuyakhuphukela lapha sikhuluma ngento ezenzakala empilweni kubana empilweni uma usakhula kuningi okufisayo ukukwenza kuningi uyabe ukucabanga kodwa ngendlela yokubana uNkulunkulu udala abantu ngendlela ezithiyeneyo njalo ubusisa ngokuthiyeneyo njengesandla sile mine engalinganiyo utrack 4 lapho elesihloko esithi mbulali lapho esiduduza khona sikhuluma ngomuntu owaye ephila kahle ephila kamnandi uthe ephila kamnandi waphongugula nje kungazwakali ukubana kuvele ngapi waseshona so lapho siduduza umndeni wakhe izihlobo utrack 5 lapho sibonga umusa wayenkosi then utrack 6 ithi sika abantwana lapho ukhala komfazi ekhalela indoda ukubana ngami sithe siqala ukuthandana ngokungithanda ungenzela konke kodwa namhlanje singihlukumeza uswazi induku ayakho umuzi lapho ngile phutha ahlale phansi sibonisane
abalandeli bona uthini kibo kulilanga lekhisimusi nje
impiko engawashiyela wona kahle kahle okokuqala ngathi happy christmas umusa wenkosi ngilithisela okuhle kubana inkosi kayibe lani lidlale kahle lizibambe liziphathe balandeli njengechurch of great sounds sibonga usekele lwenelilwenzileyo sithi ngamandla elisipha wona la ngembono langakho konke qhubekela phambili asiye emuva
hhayi siyabonga sibanda bekukuhle ukuba lawe kuhlela
hhayi nami ngiyabonga ndibonga
Ecingweni ngilo mfana wesilobela umzobanzi Ncube muzi Ncube zoba the best iskim sami sisonke khona pha eMelika eVirginia mzingi yakwamukela kuhlelo
Ngiyabonga mnumzana Nkomo ngithi Christmas box phela ntunga akufake phela akufake iKhisimusi
Anti ziwa kuwe namhlanje sijive emzini wakho
Ha uyakwazi vele sihlala siwa ngapha kwezobisto iKhisimusi khona siyali invite lonke mashabe ezulu eZimbabwe ngabe linjani lonke nyalibingelela imumuzi obanzi Ncube umfana wesilovela emaplazini ngale kokapu ngiyalibingelela lonke sigaba sakithi nginomza wami ochadileyo izolo uPrince wakosibanda egwela uchena ngale hayi ngimfisela sibili impilo yakhe enhlelo nkosikazi wakhumamoyo lo omlethe ekhaya lapha siyakwamukela mamoyo kuthi silovela ngale eplazini kokapu ngibingelela ugogo ukhona ugogo laphana ubabakazi wami unakamihla uKelina ubabakazi wami namkhokheli ukhona la ekhaya ubaba omncane wambulesi ukhona umama omncane ubabakazi actually unakatiri la ukhona vele UK uvakatshile abana wami undaba ezinhle Ncube ukhona la esilobela lapho usuku oluhle Ncube ukhona la usikhululekile Ncube nyambingelela egolchena ngale gogo ngingakhohlwa ngale egolchena kunjani gogo enginjani amadolo akho yokubingelela umzukulu wakho ngapha eMelika umalume uPeter la ekhonapho kunjani Kisimu Kisimu mama mncane umpilo ukhona la egwelutshena ngapho ye umalume Sipho kunjani malume ngiyakukhanuka kakhulu lo mama mncane lapho uPriska ngilithanda lonke kakhulu ngiyalikhanuka ngilibingelela lonke ngalingaba le Kisimu senhle kakhulukazi ngingakhohlwa ukubingeleleni usisi wami bantu ye-usisi Nora Dube usipho sigcine saze sabangaka sibili sakhula sisi ube le Khisimusi enhle sibili lo Jose ungakhohlwa kakhulu mza wami laye umihla kayifani ndabambi lapho khona mza wami hhayi ngiyakwazi ukuthi ayilenda hhayi lokhu ngayo sibili lathi sayisapota lapho esikhona siyabonga kakhulu
ingoma ufuna ngikudlalele yiphi
ingoma yazi nxa wabadlalela ingoma lentsha le mane ka-heavy k ziyamporoma sizimporomiseni bantu ezimbabwe heyi siyakwazi ukuthi udubo lethu bantu bakithi ezimbabwe luyi-one sonke siyalwazi ukuthi ngumgabi wezanu-p f bantu kodwa kasijabule nini ngali Khisimusi sike sikhohlwe ngalo umbuso wako-robert mgabe ngoba thina vele singabantu esinjani esihlala sizithokozela kuphela sesizithokozele kakhulu thina abantu i-36 years lokhu esihluphana la ukhulu lo kodwa hhayi kayindawo ndambona nje lapho ahamba khona emazweni uhamba lokhu ebhewuke esiwe esiwa sokufele nje ka-one ukuthi aphume kugenquke engasavuki basinezanu p f basinayo MDC sizabuza thank you
Ziyamporoma siyabonga zoba siyabonga skim sami sisendleleni siyeze emzini wakho ntambama nansi ingoma yakho ziyamporoma
I love you all Zimbabweans
all right aziwe ziyamporoma
yes yes one time ziyamporoma
Phethabalaleli njalo abasithumele impiko yabo nge-WhatsApp kumakhale kukhwini bebingelela izihlobo labangane.
Ye ngiyabingelela bonke nje abakhona ekhaya lakithi ilizwe lonke leZimbabwe. Ngibabingelela ngisithi Khisimusi enhle bonke indawo zonke eHarare lakobulawayo indawo zonke nje njengalokhu siphakathi kwekhefu leKhisimusi. So abaphumeleleyo ukuyabonana nezimuli manje ngiyababingelela ngithi babingelela izimuli abantwana labomama labogogo abangasakwanisi ukuzenzela so babingelelwa yimi unqobile Ncube
igama lami ngiphethulela Mpofu ngihlala eJohannesburg eSouth Africa but ngazena nakobulawayo ngifisela umama ami uMrs Msundire okobulawayo iChristmas enhle nodadewethu uJosephine osehlala lomama umnawami uPatricia osemganini umnawami uRegina osechiredi labantwana babo ngithi libe leChristmas enhle silikhumbulile and lingalibali ukuthandaza sibonge ukuzalwa kwenkosi uJesu and sisisele okuhle ngo-2017 lami ngiyabonga lani khona ngapho estudio 7 libe leChristmas enhle
Ziyamporoma siyabonga sihlobo esithandekayo bekukuhle kubalani kuhlelo libingelela izihlobo labangane silifisela iKhisimusi enhle lomnyaka omutsha olempumelelo olivalelisayo nguntungameli Nkomo lila
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.